Baba Gande, into efanele siyenze siyiphasise i-constitution yethu. Okokuqala, i-constitution yethu ya-amendwa ngo-2016 ivumela ama-vice president amathathu. Indaba le yakhulunywa, abanye baze bathunywa yi-faction kaKhuphe ukuya e-court. I-court yafika yakulahla lokuyana yathi izinto zomdeni. Kusuka khonapho saba lama-vice president amathathu. Ngo-2016 umama uKhuphe wa-ektha, ngo-2017 wa-ektha sibisi sikhathi eside. Kuthe sokuphambili ubaba uMduli naye wa-ektha njengo-president uTsvangirai Segune. Akuzange kube nesiqinde ukuvungama uKhuphe kazange ale lokhu, kwasetshenzwa kunjalo. Kutshengisa ukuthi lokhu ubaba upresident uTsvangirai wayerotate ama-president abo, ama-vice president, ngoba uKhuphe wayese-ekile, uMduli wayese-ekile. Nango uMduli nomama uKhuphe basebezihambela eGoli bebizwe ngabanye abantu kunganani lo mhlangano we-MPC, wasekhetha uChamisa uthi kambambi. Yikho kuqala khona uhlupho. Njalo umama uKhuphe lama-records njenge-member ze-National Council, lokho wakhalala okungena imihlangano sokule nyanga ezingu-8.
Manje sikhuluma nje ebandleni khona ngapho koBulawayo, kuhamba njani njengoba yena uMakhuphe engomunye wenkokheli esingathi emqoka? Kuhamba njani? Kulokuhlangana yini? Kukhona okwenzakalayo?
Hayi, iqiniso yikuthi iphathi ingaba lengqongqoqela eqinileyo njana ikhothama vele kuyavunguza amangamali. UKhuphe ngumuntu edela amandla amaningi njengoba edengu-vice president kweminyaka eyi-14. Khonapho kulabantu abamlandelayo abamsekelayo, kodwa ngokuhamba kwezikhathi abantu bazabona iqiniso ukuthi bangenzani. Kungehlula Gandhi, hhayi kungcono ukudivosa lokuhlala lokho elitshaya nendlini omunye uzazife. Siyakwazi ukudivosa, abantwana abaningi bayahlala sebehlupheka, izinto zihlupheka, kodwa sizamile njengabadala bebandla, sizama ukukhuluma nabo besala. Into eyaconula abantu kakhulu ukuthi umama uMakhuphe u-vice president party kathandi okuthiwa yikubambana kwamabandla, ngoba ubona ngani isikhundla seku-vice president sizasuka kuye. Ngabe yena uvumelana labantu ukuthi senzenini okuthiwa big grand coalition? Sasikhuluma nge-big grand philosophy. Njalo bona i-executive lento ye-national executive descending committee bapha amandla wonke kubaba uTsvangirai esaphile ukuthi hamba uye nisa abanye bajoyine i-big tent. UTsvangirai wahamba inyanga le-half emareserva bavumelana, bafika bavuma bathi bafuna ukuhlangana labanye amabandla senze ukuthi i-grand coalition. Sasesithina sesithi sifuna ukwenza i-MDC alliance. Yikhonapho abanye abathathe i-National Standing Committee abathathe abahle bahlamuka khona bathi hhayi amathithi akoBulawayo tinasiyevele siyawina siyezonke, asifuni omunye esizawathatha. Bathi i-coalition give and take. Yikho-ke abantu bahle baba nokhophe ukuthi kanti sesala ukuthi sihlangane lamanye amabandla, ngoba isithudlana siphela emfuleni, emfuleni siyephela kulwandle. Yikho-ke uma singaka lokhu siwina for 30 years siyi-opposition yakuwethu, base sithi ngcono sizinisane ama-opposition wonke sibambane ekuphupheni abangani bavelathi cha emandebeleni siyawina. Lokhu akwenzeka emashonalei. Sesibone ukuthi inketho abathathi ayisebenzi. Into engaba ngcono ukuthi umuntu uma sekhethwe waba yi-national leader engathathi ebe ngowemashonalei noma ngowemandebeleni. U-vice president ngumuntu omkhulu omele isizwe sonke. Ungabona wena susithi mina ngilikhalanga, ngilindebele, ngilityonga, ngilisiwa, ilahlekile. Nakhathesi thina siyabona kulabantu sibili abahamba laye, ulamandla kodwa sibona ngani sizabe lokhu ziqoqoda. sithi hathi mayumi asibambisaneni kodwa hayi kungala akulanto ongayenza mntakababa ngani umuntu uyagula isihambela esibhedlela ezelithi sizamile ukuthi sivale umkenke ukamuka ngaphakathi kodwa hatshi uma ungabona umuntu ongu-vice president engasangeni imihlangano 8 months ezenzile okwakho eceleni esithi ngama-paranoid structures iyabe sehlosele.